umqondisi wenhlanganiso yeBlue Whale Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi kuqakathekile ukuthi abakubhizinisi yokuthenga bethengisa impahla bechapha emngcele badinge indlela ezintsha zokuthola imali.
Njalo ke njengenhlanganiso sizamile ke thina ukuthi sibafundise ukuthi bezame ukukhweza izinga lokwenza impahla elizweni, baproduce impahla khonapha ezifana lokuthunga bethengisela khonapha elizweni, ezifana lokwenza imithi yokusebenzisa ezindlini, ezifana lokwenza ukudla okungathengiswa ezitolo. Imizamo esizamayo ukuthi abantu baphile ngaphakathi njengoba amabhoda evaliwe kunje kuzoba nzima ukuthi sithi silindile ibhoda ize ivulwe.
Umnumzana Ndiweni uqhubeke wathi sebezama ezinye indlela ezifana lokuthi ababhizinisi yokuthenga bethengisa impahla besebenzise indawo ezitheneyo ezifana lebulenjini njengoba imingcele isavaliwe ngenxa ye-COVID-19.
So, okunye futhi njalo ukuthi sesibafundise libasithi bathengise ebulenjini, basebenzise social media ukuthengisa, basebenzise o-Facebook, basebenzise khonokho Twitter, lapho abantu abaxhumana khona bezilibazisa bathengise kanjalo.
Umnumzana Rodwell Moyo othengisa okufana lemithi yenkomo emadolobheni atheneyo kweleBotswana ukhala ngokuthi iCOVID-19 isibalimaze kakhulu esikhwameni.
Thina ama-traders sile problem yama-lockdowns. Ngezikhathi ze-lockdown kwabanzima because of ama-social distances, abantu ababesebenza emsebenzini etheneyo lakhena le-manufacturing bebebalutshwane, osokubangele ukuthi imithi esiyifuna ukuyi-exporta ishode. Ezithi nje ngikhuluma ngama orders we company eseBotswana, ama company eBotswana they've been surviving on my company ngama exports, but kathesi bayahlupheka because ama products kawakho.
Uthi iningi lamabhizimusi liyakhwabitha impahla yabo, kodwa uhlupho ukuthi amankampani abathenga kweZimbabwe ayehluleka ukusuthisa umkambo wabo.
Ama orders akhanya sibili from eBotswana maningi kakhulu, but uhlupho esesilalo ukushota kwemithi lapha ekhaya ukuthi sibanikeze. We are actually battling ukuthi sizuze kuma-manufacturers ethu, sibakhuthaze ukuthi we-manufacture kube kuningi ukwenzela ukuthi sikwanise lathi ukunikeza abanye wethu makhelwana njengeBotswana.
Kule ningi labeZimbabwe abawubhizinisi yokuthenga kakhulu impahla esigqokokwele Botswana leSouth Africa besiyathengisa imkambo yama-flea market. Inhlanganiso yobona ukungena lokuphuma kwabantu emazweni e-International Organization for Migration, IOM, ithi umkhuhlane we-COVID-19 osilimaze amabhizinisi ikakhulu kwalabo abaphila ukuthenga lokuthengisa bechapha imncele. I-IOM ithi ibhizinisi edalwa abathenga bethengisa impahla bechapha imncele yenza ukufika ama-40% i-40% kuyo yonke ibhizinisi yokuthengisela emazweni asemhlubuleni weSADC. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kweLeBotswana.